ukulalela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 nomgqibelo mhlaka 25 ngwabakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana Emmerson Mnangagwa ozacotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Silengxoxo lengcwethi kwezemithetho sihlaziya imbiko ethi abelungu beSouth Africa sebethathelwa amaplazi bebulawa.
If ungajonga even nenhlangano kwi-organization ezimela amalungelo abantu ezaseSouth Africa kwakunye nangaphandle ezi-international, akuna-report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa.
Uhlelo liphuma le ndaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wamabandla aphikisayo wakumanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthi lanxa eyihlonipha imthethwandaba yelizwe akayikwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court izolo. U-Chief Justice Luke Malaba ugcizelele ukwethulwa ngabe-Commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho abe-Zimbabwe Electoral Commission, i-ZEC, ababetha umkhokheli wezanu PF umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa ukuba nguye wanqoba kukhetho lukamongameli olwenziwayo ngenyanga edluleyo ekupheleni kwayo. Umongameli Mnangagwa ugcotshwa ngokusemthethweni kusasa ukuba ngumongameli welizwe okweminyaka emihlanu elandelayo emkhosini ozenzelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ethe uvulela amasango uChamisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye, kodwa uMnangagwa kacacanga ukuthi bazasebenzelana njani. UChamisa utshele umhlangano lentathelo zindaba obusenzelwa esigodlweni sebandla lakhe le-MDCT iMorgan Richard Tsvangirai House ukuba uZulu weZimbabwe kaphiwanga isinqumo esiyiso ngemva kokuba umthethwandaba we-Constitutional Court wale ukulandela isicelo sabebandla sokuba kusetshenziswe ubufakazi beziphala zamakhompyutha ama-server ngesilungu asetshenziswa ngesikhathi ukhetho lusenziwa.
So this whole thing to say there was no evidence is not correct. There is a letter here of our...
Akusiqiniso konke lokhu osokukhulunywa ukuba besingela bufakazi obaneleyo.
Isaphina leyi ikowade kungajonga abantu abaningi beZimbabwe ukuthi ama-results ebesithi okwekusenza sibe wazi mpela okungela kuthandabuza ukuthi upresident Nelson Chamisa wawina yikuthi besile ama-results awezeke ayeqondile nama-results lawa afihliwe.
USibanda uthi kungalesi sizathoke bengasemukeli isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. UChamisa uthi akayi kuphatheka kiwo emkhosini wokugcoba uMnangagwa lanxa waya emkhosini ofanayo ngesikhathi egcotshwa okwakuqala nyakenye. UChamisa uthi ubufakazi balabo obungasetshenziswanga emthethwandaba ngoba kuthiwa bafika isikhathi esivunyelwa ngumthetho sesedlule buveza ukuba wathola amavoti ayizigidi ezimbili lasithupha 2.6 million esithi uMnangagwa yena wathola angaphansi kwezigidi ezimbili i-2 million. UChamisa uveze njalo ukuba lokhu esalindele impendulo kuncwadi zakhe azibhalela abenhlanganiso ezibalisa e-SADC le-African Union ukuba bangenele kudaba lweZimbabwe ukululungisisa ngoba kungasidaba oluphazamisa ilizwe kuphela kodwa kungoluphazamisa isigaba sangezansi ye-Afrika yonke kanye lezwekazi le-Afrika jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Siyabonga Mivisa, kunjalo nje umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza umnumzana Nelson Chamisa ukuthi amukele impumela yomthethwandaba we-Constitutional Court. Gambe ele South Africa lizagcina selingena kudaba lokuxotsha abalimi abamhlophe abanye bebulawa njengalokho okwenzakala eZimbabwe na. Lokhu kube ludaba egudwini kuyona le iviki ngemva kokuba umongameli Donald Trump wele Melika ngembiko yakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeTwitter ethe usethumeze iziphathamandla zikahulumende wakhe ukuthi ziyehlolisisa ngokubulawa kwabalimi abamhlophe kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba unomfundo Mkhize weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Lwazi Mfiyo ecingweni eseCape Town.
Ndingatsho ndikhonfene akho belungu babulawayo eSouth Africa. If ungajonga even neentlangano uyi-organization ezimela amalungelo abantu ezase South Africa kwakunye nangaphandle ezi-international, akuna report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa. Into ifumanayo eSouth Africa bubugebengu. Ubugebengu obukhona eSouth Africa yi-crime nje affecta wonke umntu okhoyo eSouth Africa. Akusiyona ebheke ukuthi wena umhlophe okanye umnyama. In fact, i-strong ubugebengu indlela bu-affecta ngayo abantu eSouth Africa, bu-affecta kakhulu abantu abamnyama ikakhulu aba bahlala emikhukhwini, aba bahlala ezilokishini.
Ubungaphawula uthini mayelana ne-tweet ka-President Donald Trump mayelana nokuthathwa komhlaba ngendluzula abantu abamnyama eNingizimu Afrika bephuca belungu?
Kuqala iyasihlekisa leyo nto. Akunamthetho othi akuphucwa belungu umhlaba baze bangakhokhelwa. Akunamthetho njalo. Into eyitholayo eSouth Africa yimithetho esileke khona. Le mithetho ekhoyo kudala ikhona ukusuka kwethu adopt i-constitution lapho kusithiwa akubuyiselwe umhlaba ebantwini mara ngendlela eyiyo ezolandela i-constitution, imigomo ye-constitution. So leyo process yokubuyisela umhlaba ebantwini ngendlela e-right ayihambanga kahle because umhlaba usahlele belungile. Abelungu ke eSouth Africa bangu-8% we-population. Thina abantu abamnyama eSouth Africa ba-almost 80%. So umhlaba ikakhulu usahleli ku-8% ongabelungu. Ukhumbule-ke xa sikhuluma ngomhlaba asikhulumi nje ngendaba ukuthi no umhlaba nje ubhekile. Sikhuluma ngento ukuthi umhlaba uyakhona ukuthi udle, ukhona ukuthi uzithuthukise. So xa ubhekile ukuthi umhlaba ubuyele ebantwini kusho ukuthi abanabantu abathuthuki. So into eyenzekalayo ngokwepalamente seSouth Africa kwiingxoxo ezikhoyo ezithi asikhe sibheke njengoba seyifeyilile le ndlela yokubuyisela umhlaba ngokwemithetho ekhona, ayikho nenye indlela esingaqhuba ngayo ukuthi umhlaba ubuyiselwe ebantwini nabo bathole ukuthi bazibone bethuthuka nabo. So enye yendlela ezibhekayo iPhalamende ukuthi singakuthatha kanjani umhlaba othize ukuthi ungathathwa kanjani bangakhokhelwa abo, but akusho ukuthi kuzothathelwa umhlaba wonke. Isay ayisumthetho okhoyo, leyo i-conversation, i-discussion, wonke umuntu uyaparticipate including nama-farmer plus nabantu abamhlophe bayingxenye yezo discussions. So if umongameli uTrump uthi kunomthetho la kuthathwa khona umhlaba ebantwini abamhlophe bengakhokhelwanga, akukho nto enjalo.
Ngabe singayiqhathanisa yini iZimbabwe neNingizimu Afrika uma kuzokudaba lezomhlaba?
Ya, kuqala azifani nje lezi zinto azifanisayo iZimbabwe neSouth Africa. Indlela ekwenziwa ngayo eSouth Africa le nto kuyakhulunywa. I think kumele i-recognize lot that ukukhuluma akusho ukuthi into yenziwa, and even if seyenziwa kuzobe kuvunyelelwe ukuthi yenziwa kanjani. Azifani nje lezo zinto zombili. Kuyakhulunyiswana, yonke into yenziwa ngokomthetho njengokuthi sikhulumisane ukuthi le ndlela kuqhutywa ngayo ukuthi kwakubiwa umhlaba ebantwini ayisebenzi, so singenza kanjani.
Lo-ke bekungumnumzana Lwazi Mfihliyo, igqwetha ebexoxa icingweni lo nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Washington Fellowship njalo esebenza lo msakazo we-VOA Studio 7 khonapha eWashington DC. Izolo ebusuku kukhale umbhobho endlini kaSkomichi weZekhe umnumzana Qhubani Moyo kobulawayo. Kwatholakala ipholisa elilinda umoyo lilele phakathi kwegazi. kodwa lamhlanje umoyo ulobe ebulenjini bokuxhumana obe Facebook esithi ipolisa leli belifuna ukuzibulala ngombhobho kodwa lasila. Sikhuluma nje lisesibhedlela.
Lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela mshweshweni,
lamlela nampala fumbula.
Lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela mshweshweni,
lamlela nampala fumbula.
Kwezimaphandleni lamhlanje izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi zimangele ngesinqumo esithethwe lidale le-Constitutional Court kodwa zithi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane ayakhe isizwe aqhubekele phambili. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi zithi bezingakhangelelanga isinqumo esethulwe emthethwandaba kodwa kungasenani sokuyisikhathi sokuthi uZulu eZimbabwe abambane ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuvele kwazikhanyela ngolwesithathu lapha amanzi abegelezela khona njalo isinqumo esethulwe izolo asimangalisanga.
Sasivele sikwazi ukuthi vele okuzaphuma kuyini njalo vele bazakunika bani. So uthe noma impumela siphuma zange isimangalise. Sale sabakwazi ukuthi hayi kuzathi hayi sahle sikwamukele kunjalo njengoba vele sokuhle kwaphuma kunjalo. Akusela kutshintsha njengoba siyo ndikhothelana vele yiyo eyokuvele ukuthi khona kayiphiliswa kayithiwani. So vele sokumele sikwamukele konke kunjalo kodwa-ke hhayi abantu badanile kakhulu ngento yakhona leyo yenzakileyo ke.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Themba Mangena oyentepe othi sekusalele kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athuthukise ezomnotho.
Sedlo sembele khona ukuzakazakala sakuthi kokhonayo imizala ndlela kuyoko funa imali akulamali khona ezothiwa akulamali ekuthola osiphathele yethu elibale ngakaso phathe ebhenkithwa akulamali umoya ephethe amahundred dollars amatsha.
UNkosazana Sibonile Gumbo efumugwe uthi uyakwamukelwa ukukhethwa kwaMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe njalo ulethemba lokusasa elithukela.
Le isikhathi esincane angene ngaso sifuna ukusiba lo tshintsho.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama uthi sekhangelele ukuthi kube le nguquko empilweni yakhe njengoba sewucacile ukuthi ngubani umongameli welizwe.
So ngakho besicela ukuthi njengoba sikungene ubaba uMnangagwa busenzele umahluko ukuthi kade sisokudosa ikhanda elitsha kaziselo ikhanda lakudala ebelikhona. Sinezinye izinto ezinjengama-rejection anjengaboraslas labomankokoni into esizafa kudala lezo. So ngakuzama ukuthi kuvuselele khonapho ukuthi abantu abanye abakwanisayo abazizwa besaqini labatsha bahambe bayesebenza lapho basebenzele izimuli zabo bakwazi ukuthi baphilise imuli zabo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Patriotic Ndlovu uthi umongameli Mnangagwa kumele angabandlululi ngezombusazwe lapho sebumba uhulumende wakhe.
Abumbe futhi uhulumende womonyano ovuma nxa zonke kungakhathalekile ukuthi lo ngwebandla elithile lo ngwebandla elithile kodwa uma umuntu ekhephebhu ukuphakamisa umnotho welizwe abe ngoba kulolo hlelo naye lokuthi athuthukise ilizwe.
Umongameli Mnangagwa uzacotshwa kusasa esigodlweni eHarare njalo uzabusa kweminyaka emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela mshweshweni,
lamlela nampawafu.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Namhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MDCT. wokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Ya mnumzana ungasela ukuthi sekuyahamba njani kathesi sizwa kuthiwa aliyamukeli okwethulwe ngumthethwandaba. Ungasela ukuthi kuyahanjwa njani phambili?
UPresident esemjamisa namhlanje wenze umhlangano lentathele izindaba wazazisa ukuthi kule nhlelo ezingazithatha ezigoqela ukusebenzisa amalungelo abantu akuSection 59 yeConstitution yeZimbabwe. Kulezinye njalo izinto abazingazi uPresident esemjamisa ezifana nokuthi kunje nje ukhulumisana lamagqwetha asemtshela ukuthi okuthiwa ilegitimacy kuba umkhokheli welizwe ayisikho lokho okuphonga ukuthiwa wona ule ofisi njalo hlala e-State House uba umkhokheli welizwe ukuthi ulabantu bakhokhelayo njalo abavumayo ukuthi ngobakhokhelayo okuthiwa ilegitimacy. UPresident Jacob Chamisa waziswe njalo ukuthi nxa ukhangelwe umthetho we-constitution yeZimbabwe yena nguye uPresident o-legitimate achiwo ukupho ngokuqanjwa nje ngamaqembu afuna ukutsho njalo.
Kanti manje njengoba umhlaba wona ubukhangele emthethwandaba okwenzakeleyo usithi umthethwandaba usithi wona akulabufakazi, wona umhlaba uzawuthatha njani udaba lona lolu olobufakazi?
Akekho umuntu osemhlabeni lapha okukholwayo lokho okukhulunywe ngumthethwandaba oqale ngokuthi wona uthi kuthiwa amanumber so ma-facts khonokho kuvele kwadundubalisa abantu abaningi babona ukuthi kudlalwa ngesikhathi. Siyazi ukuthi kunje nje baningi kakhulu abakhokheli bamazwe athize lase-Afrika akhulumisana noPresident Nelson Chamisa ngalolu daba lokuthi kuyakhanya ukuthi le nto eyenzakaleyo iyinhlekisa iyamangalisa njalo kukhanya ukuthi phokwenziwa nje emthethwandaba kungalandelwanga i-evidence ekade ikhona emthethwandaba. Esihlala sikutsho nsuku zonke ukuthi umuntu angabuya kowathi u-10+4=40 wona nxa usumphendula umqondisi ukuthi hayi bo u-10+4=14 kakudingi new evidence leyo ebekhulunywa waza alanje ukuthi hayi u-10+4=14 njalo okunye okufanele sikunanzelezise kakhulu yikuthi thina sihambe uPresident Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba esiyakhuluma ngodaba lokuthi izekhe kayela credibility ukwenza kwayo kakuphumeleli eda izinto zingaphumi amanumber abo kawaqondakali ilokhu faka abo-2+2=5 abo-3+3=17 ngalokho-ke sathi hhayi umthethwandaba kawukhangela ukuthi izekhe inesiqiniseko yini esokuthi ingabe ibambe umsebenzi wokhetho ngendlela emqoka njalo ephumisa into ekhanyayo.
Manje nxa sikhangela phambili kuyikutsho ukuthi phela kungaqhubeka kunje size siyefika kukhetho oluzayo kuyabe kungela sisombululo kudaba lolo okutshengisa ukuthi lingagcina la kukhetho lwakhona lingangenanga.
UPresident Nelson Chamisa uchilo namhlanje ehlangana lentathelo yezindaba ukuthi yikho lokho asekukhangelela ukuthi enye yezinto afuna ukuyilungisisa azalisana layo kabuhlungu njalo akhulumisana layo ney'nkokheli zamanye amazwe yiyo le enye ukuthi nxa sesiya kukhetho olulandelayo kufanele kulungisa indaba ezifanakazele zokuthi ama-ballot paper agcinwa ngubani aphrintwa ngubani njalo kuvunyelwana zinto ezifana naziphi ngodaba lama-ballot paper ngodaba lwe-voters roll indaba zonke lezi ezakhulunywa ngupresident Nelson Chamisa ukhetho lokungenziwa kwathiwa hhayi kazifanele zilungise ukwenzela ukuthi kungaba lokuphikisana ngembana kokhetho kwazakala ukuthi hayi siza kuyakhangela laphana nalaphana laphana ukuthi sifone ukuthi okonakaleyo kuphi kunje nje lanxa ungawavuna ama-ballot paper siyakwazi ukuthi agcinwa izanu izanu ebisenze ukuthandaka ngakho ukuthi wathiwa sealed into ezisealed anti zisilwa ngabantu yini abantu bona bakwanisa ukuzikhipha futhi babe bazisile uzulu wezimbabwe lomhlaba wonke jikelele awulahlekanga kule qiniso elokuthi udaba lwama-ballot paper sodaba lokuthi i-MDC alliance ngupresident Nelson Chamisa abangaqiniseka ngalo athi hayi luqakatheke kangako hayi beliwaqakatheka ngoba sazi ukuthi ama-ballot paper agcinwa izanu.
Manje phansi kwenhlelo zenu zokulungisisa lolu daba ukutshengisela kukhona yini emicabangweni yenu?
Wonke amalungelo abantu bezimbabwe aphuma ku-constitution kumbe singathi kusisekelo sombuso welizwe alungele ukuthi umuntu oZimbabwe awasebenzise uphume egcekeni uPresident Nelson Chamisa wathi loba ngubani loba zintatheli zindaba zilelungelo zokutshengisela okusemthethweni nxa kuyikuthi kukhona ukugulunguna kumbe kukhona ukungazwanani ngezomthetho lo kumbe nohulumende okufanele ukhangelisise ukulungisiswa yikho lokho esizakwenza.
Hayi, uyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, iyavalelisa, ngiyabonga ukubalali isalameni.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumi sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDCT. Hallo balaleli, ngumsakazi weStudio 7 osakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha Washington DC. Lamhlanje ke lilami owenu uChris Gande. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sicubungula isinqumo esisanda ukuthathwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ngempela umongameli njengalokhu okwanqunywa yikhomishini ye-ZEC kulandela udaba olwaluphikiswa ngumanyano we-MDC Alliance lisithi owanqobayo umkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Ndlovu. Ubona kusenzakalani iminyaka le emhlanu elandelayo?
Ngibona kusenzakala khona kuyani kwakuvele umhlala kusenzakala. Ayisiboni isizathu sokuthi singathi lutho ngoba izani isikhathi sonke nxa siya kwi-elekthi kumele litshele ukuthi kuzaba le misebenzi, kuzaba nani okungekhoyo. So vela kulalutho, akulatshintshi. Lokho kufana lokuthi khonokhuyani kwakuvele kukhona umgaba esesekhona ngoba inkalakatha impela eproblemu yizani, asomuntu oyedwa, yizani as a whole. So akulalutho. I-economy njengoba nizile vele uTrump esehle wathi ama-sanctions, thina sicabangela ukuthi vele siyavuyela ku-2008 lapho kwakungathela zinto ezitofu. Ungacabanga ukuthi after ukukhithwa kwamgabe ngekhula phana kwathi after 100 days sizabona imali siba khona, up to kathesa kuna-evenipint, akunanto ekhona, konke kuyafana. So i-change yabo ivela khonapho after ukungeni election.
Kodwa siyake simuzwe na umongameli Mnangagwa esithi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe, njalo siyake sibona amazwe anjengaboBrithani ingani afuna ukusebenza laye.
Umehluko uyabe uvela ngapha, amakhiwa phela abe le nto yayayifunayo. And again khona ukuthi engxenye bebengasebenza naye abanikazange kubulawabantu abangalaqala ababengathwalanga ibhubhu laphana. So ngemva kwena kuyani indaba yezalanayo umhlaba wonke usukhangele ukuthi imhlobo bani elibulala abantu kungathi zathi umuntu oyesile lakhe apho ngukuhlelize leze ukuthi indaba iprotesti ukuthi ielekthini iwumile. Kube kanti ne-constitution ethi iyakuvumeza khona ukuthi abantu kumele batshengisele inqabekento abangayisiseki ngayo khona ukuthi siyathatha umbhubhu ubulale umuntu ongathwalanga mbhubhu ongalayivumeleli.
Liyakholwa ukuthi ngabe bekunqobe umnumzana Nelson Chamisa bekungaba lo mahluko elizweni?
Kakhulu, ngoba ingqondo zisesentsha ku-President Nelson Chamisa. Unamaceba amatsha angafanani nalawo yeZANU-PF. Awusezukubuse 38 years, ubuse uthi nye-nye-nye-nye, lathi nye-nye ngomnyaka wesi-38 uzawina i-election itshintshulukhe. Yethi udala wathi divizinto for the past 38 years lokhu divize, divize. So isiqiniseko sokuthi ngeminyaka ye-38 uzalungisa izinto ezivela ngayo. Akuke kungena omunye umuntu omusha onengqondo ezintsha ozasebenza ngengqondo ezintsha, ikhona ukusebenza ngengqondo zokuba ngukhulu. So xa usiluphelile uphele vele i-thinking capacity yakho vele kayisekho.
Sikhuluma nje umumo womnotho oselizweni uphethe njani abesifazane ikakhulu?
Lokho vele ungakhulumi ngakho. Ngoba okokuqala thina abantu besifazana vele uyabona izimo la kuza kuya ku-election, siyesileka lokuthi siphatheke ekhetheni lama-primary ngoba thina kasivele singasila mali sisenziwa ngumumo welizwe. Khathesi kunje ilizwe linje kalila senta lila nteli layo umama nguye omele abone ukuthi abantwana bazile bahambile esikolo yonke into iright ngekhaya. So kugcina vele konke kubuya kumama konke khona lokhu ukuthi vele umntotho welizwe vela ushozo wafa walunga. Kungaba yimhloli ulunge kodwa thina abanye nginazilongeza siphila ngithemba ukuthi 5 years izadlula ngoba amboni ukuthi i-election eZimbabwe yilo ncedo i-election ukuthi abantu nje bazikhulisile bahlale kuhle bona lina libe lokho lidibeka lisiya phambili.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Westman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga lo ngomsakazo weStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eWashington DC. Kelvin ingoma ithiwayo na uxolo kumbe kuxola hayi isikhathi sesiphelile wodike sikhangele indaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa ozagcotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Sixoxeke lengcwethi yeSouth Africa isitela ke ngokuthathelwa kwabelungu amaplazi. Hayi ke silugciba lapha uhlelo igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.